umhlangano lo phakathi kwe-IGAD East African Community le-SADC yangapha Southern Africa umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kuthiwa kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani, ugagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali. Chisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi asegoma. Lawe Museveni ule nkinga. SADC thina njenge SADC lathi asilamandla, we are weak. Kutho ukuthi nxa bengatshelana iqiniso esithi ngesikhiwa i-peer review mechanism, kuzaphuma into eqotho lapho.
Nxa sesikhangela-ke umongameli Cyril Ramaphosa labanye labo Kagame, ubona ngizani bangahlala phansi bexoxe ngakhonokho kumbe bazavusana emhlanganweni lo?
Lo ngumfundi umbuzo omhle kakhulu. Bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo osobhizinisi abaningi abeyimbali abagebha imigodi e-DRC baningi kakhulu. UKagame laye abafana bakhe be-MR3 labo M23 labo baye bethatha ekwembiwayo bekuhambise eRwanda, bengayekela ukuzwisisana, bengehlule ukuhlala phansi. Izakuhlala ingxabangxoza sokuyisikhathi sokuthi kukhulunyiswane imilotha. Laba abe-politics kabalungisi i-politics, abemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe owe-DRC.
Kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho?
Akuye kuphume, awusoze kuphume lutho ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke. Ye, bayiziqholo. Yikho nina isithi mina okuqakathekileyo kaba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona licubungule kucacadwe iqiniso, kungaphuma something. Kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasuza baphumise lutho, lesi isikhathi sokuthi bakhangele iqiniso, balibambe iqiniso ngentamo bezwanane. Yikho ukuzaphuma lutho. Okwakhathesi nje anginathemba mina.